Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mtwazi omuhle siyalambulela kumsakazi we Studio 7 namhla ngolesine mhla zine kuNtulikazi 2019 igama lami nguKip Dube. Endabeni zethu lamhlanje abantu bakhonona ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa okwele Rwanda lapho kunanzwa khona usuku lukazibuse.
Kuyamangalisa ukuthi umuntu angathatha i-premachine edula kangako ilizwe liphakathi kweproblem athwale nabantu ehamba labo khonana akulanto abayayenza khona ngitsho
kodwa abasekela kumongameli bathi kulungile akwenzayo
into ezinjengomongameli wethu akunanto embi ngakho wakha ubudlelwana futhi sifunde kibo laba asebevukile sezendathi nxa sivuka sivuke sindawoni
sizalethulela ezibhekane labalimi.
Siyalima e-South Africa endaweni yokuthiwa kusesizwe le-Bronco Strait. Siqale indaba yokulima ngo-2014.
Abadabuka eZimbabwe abahlala eBritani balungiselela ukuncedisa iqembu leZimbabwe Netball Team elikumncintiswano we-World Cup.
I-Netball Club yethu yefika mhla ka-5 lapha yehlela eManchester khonapha. So sizaba labanye abazehamba beyihlangabeza eManchester Airport. Abanye abavolontileyo ukuthi babazazwe khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela kwele Rwanda ilizwe leZimbabwe lisehluleka ukulungisa umnotho oqhubekela phambili ukukhudeka. Bathi uMnangagwa ohambe kulelo lizwe lezinye iziphathamandla zikahulumende bekumele athumele umuntu ozamela hathi ukuthi ayikholisa kwele Rwanda okuzabe kudliwa ezivela emlonyeni kunanzwa usuku lukazibuse. Kwaba lempi yenketabechabi eRwanda ngomnyaka ka-1994 lapho kwabulawa khona abantu abafika isigidi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sikamongameli. Omunye wabakhonona ngokwenziwa nguMnangagwa ngumnumzana Clement Moyo olela ilungelo likaZulu.
Uyazi ukuthi ezinye izinto zeZimbabwe ungathi kuthiwa ngabantwana abancane abecresh bedlalisa ama-chips nje. Kungala problem. Uyazi kuyamangalisa ukuthi umuntu angathatha i-fremachine edula kangako ilizwe liphakathi kweproblem athwale labantu ehamba labo khonana akulanto abayayenza khona ngitsho olabazaphenduka besitshela khona ngamanga wodwa into ezingaz yonke into yabo abayenza ayisebenzi uya high plane uhambe kwamanye amazwe acelebrate independence uRwanda is progressive under i-leadership ekhona ngazi abantu bakhona beRwanda hambe bayasola kodwa kukhona okungcono kulakithi thina kade sabakhululeka bona besempini. Kodwa ke khathesi sikubonayo ukuthi angikhona ukuthi uMnangagwa ulesifiso sokulungisa ilizwe sibili ngendlela eqondileyo ngoba lokhu ngokunye kwakhona okutshengisela khonoko. Yena nje kumele abe busy ngokulungisa ilizwe hayi khona lokhu kube siya kuboRwanda tatihani namabulana i-luxury lela lingalancedi. Angiboni kuyindlela eqondileyo.
Ubona ngani ngawalile ukumbe ngawuthumeza omunye umuntu khona ngale?
Ya, ngaba uthumela umuntu nje oyedwa agada iplane la yama-passengers wafika khona le ngesikhathi kumbeni wafika. Loko kokuthwalana nama-ministers ehamba lawo khonale uyazi ungathi kuthiwa kumbe ngabantu labana balesho ofu ukuthi banjani njani mina angiboni lokuthi kati balaba abantu baseriyazi ngombuso yelizwe silokhondileyo ilizwe liyaduza Dube abantu lapha bayafa indlala kuyalanjwa la sinje kunjalo nje kuvela akunala food security akunala mzamo yokuprovide food security akunamagetsi izikwelede zigcwele emazwe wonke wenala eSouth Africa sibawo imali eMozambique sawo imali ngapha la iCaribe la ayisayenzi kuhle endaweni ukuthi bazama ukuthi imali leyo yonke le bayihanise kuhle bazama umunye umzamo ukunceda abantu into zinele zisuphayo kodwa bona bayiqhithi luxury nje hayi mina kamboni ngibona ukuthi buzani kanje kuphela kulalo.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF uthi kuyamangalisa okukhulunywa ngumnumzana Clement Moyo labanye bakhe.
Nxa ngakini kunomkhosi okhona kumbe umshado kumbe sithi i-birthday party kumbe okunjalo ubaba wakhona ngale abesewunxusa wena sithumela umntwana uthi hayi hamba wena mntwana wena uhlale akutshengisele ukudelela yini omuntu okunxusileyo na kwesinye isikhathi asikukhangeleni njengokuthi ona iwakha ubungani labantu abaprogressive. In Rwanda, siyakwazi right now in Africa is one of the countries that is very progressive in terms of umkhonono wabo nendlela abaezinto zabo ngazo. Kuyini okubi ukuthi kona thina lathi ngapha sibe nobudlelwano obuhle labo, ikopene labo. Ilanga abalihlele vethe asolanga lincane, ilanga le elikazibuse wabo. Ngakho lathi thina njengeZimbabwe nxa silelanga elinjalo, nxa sibanxusa kumele babuye bona abakhulu bangibona, hayi kodwa kube sokuya umntwana. So mina ngibona ukuthi into ezomongameli wethu akunanto embi ngakho. Kudala ubudlelwana kwakha ubudlelwana futhi ukuthi wona at the end of the day sibe ngabantu bani, sifunde kibo laba asebevukile. Kaze nathi nxa sivuka sivuke sindawoni. Mina ngibona ukuthi kule nto embi khonapho ukuthi nxa ubaba owa-next door ethe athi kulo mkhosi, mina njengobaba omakhelwane ake ngihambe kulokuthumela umntana wami.
Ye, kodwa abantu bathi phela isimo somnotho sibi kakhulu kwele Zimbabwe, nganje uzihlalele ngoba kukhanya kuchitha imali la.
Ngosinye isikhathi ngiza kutshela into eqakathekileyo elinganazeleliyo. Ngosinye isikhathi for you to make money kumele uzimiselele utona uspende imali. Ungatona ufuna ukwenza imali kodwa ungafuni ukukhipha esambeni ube ngumpondo kayinsizwa, akunato oluzavuka. Yona lani imali esingabe siyispendile kuhambo kwafana labo abeRwanda basabe ukuthi sihloniphe uYeshua umongameli welizwe leZimbabwe ushumile wabuya. Lani nxa sithi hayi bakithi sizojeni lapha sizojeni laphana, awuboni into kungasivulela eminye iminyango ngoba anti abona singacabanga ukuthi bona ukuthuthuka kuzavela emakhiweni kuphela. Kwesi sikhathi ukuthuthuka kuzavela phakathi kwethu bonapha singabafowethu labodade wethu e-Afrika khona. So akumelanga sikhangelele phansi amazwe e-Afrika ngenxa yokuthi sifuna ukuthi bona kube sihambe nawo sosize ngabo-Trump kumbe ngabo-Putin kumbe ngabo-Xi Jinping. Kwesi sikhathi bona laba abafowethu abe-Afrika labo asibaqaphiseni labo nxa bethi bezinto eneyinto. So uzabona ukuthi kona kuyimali esiyisebenzisileyo ikwenza konoku uzasilisela izunzo ezasala ekumangalisa lawo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usethekelele amazwe amaningi kusukela ngesikhathi wangena embusweni. Abantu abaningi bathi akukhanyi okwenziwa nguMnangagwa emazweni amaningi njengoba ilizwe liqhubekela phambili libhidlika.
Sike sikhangele ke okwenzakala eZimbabwe okwethulwa ngamaphephandaba atshiyeneyo. Kubikwa ukuthi kube lokuzamazama komhlaba izolo eHurungwe eKariba lezinye indawo. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba atshiyeneyo. Umnumzana Tendai Biti uthi umkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa kumele bahlale phansi bakhulume ngokuhlupha ilizwe leZimbabwe. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-News Day. Unobhala wephalamende umnumzana Kenneth Chokuda uthi kungamanga ukuthi ulobe incwadi esazisa idale lephalamende ukuthi umnumzana Constantino Chiwenga kasekho. Ngakho-ke uthi lokho kuhamba kulokho kumemeteka kungamanga alohlaza tshoko ngoba uConstantino Chiwenga uyaphila. Lokwethulwe ngamaphephandaba ambalwa. Ye, kwamanje-ke soke isikhathi senu phela ukuthi like lijoke elifisa ukukhuluma. Siyakwazi ukuthi lijale ukusithumezela-ke ama-audio atshiyeneyo. So-ke nxa usithumezela uyakwazi ukuthi kumele wenzeni. Uyangena kuwhatsapp kunombani obesifitizela lokhana kokurekhoda-ke ilizwi lakho ube susithumezela kunombolo ethi 012024650318. Ake sizwe ukuthi bathini abantu namhlanje.
Linjani kustudio 7 ngiyalibingelela lami nguThabalala okhuluma eseBotswana. Hayi ilizwe leZimbabwe linzima bakithi, asikwazi ukuthi sibheke kuphi.
Banibonani kustudio 7. Hayi thina siyaphika. Yeyi ngikhuluma ngeqhawe lethu uJoshua Mqabukonkomo. UJoshua ebeyindoda emadodeni engubaba kubobaba. Ngoba ngeqiniso ukuthi mina ngikwelaye sibili isikhathi eside sisebenza sonke. Ngathrena ngena engithrena sisonke ngithweni samfundisa isisocha but ngaba lobuhlungu obukhulu sekuyimi ngase ngithatha impahla yakhe ngilisocha ngisa kuzano ithathwa nguRobert Mkabe yonke enenye enjengakhasle arms emguza endaweni yeplazilele kupita i-Hope Fountain igaraji lesosithawu konke yimi engakuthathayo hhayi ngeza ubuhlungu yinto eyangenza ngisuke ku-ami.
Yelo emsakazweni linjani, esicela inews kastudio 7, cela inews kastudio 7 ezanamuhla.
Sanibonani basakazi studio 7, hhayi siyabonga, hhayi kubuhlungu ukudliwa ku-AFCON, hhayi kubuhlungu kodwa iqiniso ukuthi bona bafanele bengani badlalile ukuze ukuthi babonakale beqhubekela phambili ngomsebenzi ngoba ibhola liyaphela. Ye, hayi siyamuzwa noDube lapha kwelakithi, nami ngikhona lapha endaweni lapho kuthiwa kulezilwane khona, ngihleli lapha kugomagoma village siku semwadi lo Chris Dube khonapha. Hhayi kuzwisa ukuhlungu kakhulu, inyamazana lezi seziqeda izifuyo zizalimaza labantu. Hhayi sicela bangenelele bonke abafanele besiza umphakathi ngalezi izilwane lezi. Ngiyabonga lami ma ungabe ngingazwakala ku-studio 7 ngoba lokhu ngihlazi ngizama kwesinye isikhathi kungangeni, kodwa-ke hhayi kuyakunganani ngoba kuyasetshezwa. Siyabonga madoda, ngubhanda moyo ngihleli komnyama esigodini sakomnyama kugwamagwama village. Ngiyabonga.
Ye, siyabonga kakhulu-ke ukuthi yasithumezela-ke imilayezelo etshiyeneyo esesikukhangelayo ukuthi lisithumezele eminye phela imilayezelo ibe mningi okunyeokumangalisayo kwezithi siyidlale khonapha-ke ku-studio 7. Okumele ukwenze uyafithizela-ke khonokho okuyisibhono okutshengisela ukuthi-ke ungakhuluma ube sesithumezela-ke umlayezelo wakho. Usithumezele kunombolo ethi 01 202 465 0318. Ye, siyabonga. Yes, sike sikhangele-ke ngamafitshane ezivela kwamanye amazwe. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngendaba zekhaya luthi sokulophenyo kulandela imbiko ethi kulabanye babo abakukhasi leFacebook elithuka abantu bokuza. Izulu lesikhukhula selibulele abantu abaningi kwele India esiqintini seMaharashtra. Umbuthano wabatshengiselayo kwele Sudan ufuna ukuthi kwenziwe umhlangano lenkokheli yebutho ngokubuswa kwelizwe lelo kulandela ukususwa kwaye ngumongameli umnumzana Omar al-Bashir esikhundleni. Njengokulithembisa kwethu izolo, siqhubekela phambili sikhuluma labalimi abatshiyeneyo. Namhlanje sixoxa lo mnumzana Lancelot Ncube ofuya inkomo labanye bakhe abadabuka eZimbabwe abakwele South Africa.
Siyalima eSouth Africa endaweni yokuthiwa kuseduze neBronco Strait. Siqale indaba yokulima ngo-2014. Sahlangana nje singamadoda ekhaya saba ngu-4. Sasesithi yeyi madoda, njengoba ulima sithanda kangaka and we spend most of our time la eSouth Africa. So ma kuyukuthi siyabahloko sicabanga ukuthi sizihamba siye kwenza ekhaya, we will end up not practicing i-passion yethu. Sase siqala-ke sathenga amathole, sathenga amankonyane angu-17. Babe wabiza ngokuthi ngama-day old, but base bewanikile i-first milk liyana for 1 week. So safika-ke safuya amathole lawana, saba ne-success rate enhle. Akuqala sasithenge 17. Unfortunately linye lafohla one of the days eseqalele ukudla utshani la selisidla umkhawuzane. Indawo esifuyela khona ilo mkhawuzane, so kwadla umkhawuzane kwasala 16. Then i-next batch sathenga 15, but sathi ngo-2016 late sabe sinanzelela ukuthi amathole athatha isikhathi ukuthi asinikeze inzuzo. Uma sithi inzuzo sikhuluma ngamankonyane, i-production. Sase siqala-ke ukuthenga ezinkulu, sathenga ezinkulu inkomo. We received the plaza, or not the sales receiver. Saqala ukudinga indawo engathi inkulu ngoba sasilima nje khona phezu kwakhamizi. Sasidinga iplaza, sasithola iplaza kumiba ukuthiwa nguBuddha. Siya renta ke iplaza. Sesikhula khulile isibaya.
Sesilengayo.
Sesikhula khulile isibaya.
Silengayo.
Sezingu 85. Sezingu 85 excluding ama tholi. Initially sasithenge KZN ama Angus Cross. Masikhuluma ngama Angus Cross kusho ukuthi kwazaliswa ama free land. Lezi zochago lezi amshile yazibona lezi ezilama balabala
amnyama. Yes, kunjalo.
Yes, so babefake iAngus ukuze wasekuphuma ke ama Angus calves. So saya sasile passion yeAngus sasesithenga iAngus bull eyiyo manje ezibambe esibayeni sethu sabuya sathenga lelimo zimbull wasesithenga leboran. So silama bulls ayi 3.
Singathi kabuli yaphumelela yini kodwa ngokuwenza wena?
Esingathi ngawulima ungaphandle kuba nama challenges here and there because babe befuna ukuthi bazwisise ukuthi kathi abantu laba abazokwenza ifarming lapha ngabantu abanjani. So mabe ngakujayeli kuba nama strange interactions nje le community or sithi ama neighboring farmers.
Mm-hmm.
But okwamanje sicabanga ukuthi sesi right manje ngoba sesi renta ama farm ayi 3 sadinga two additional farms since ukuthi sibalekele i overgrazing la esikhona. So ungathi sesiyamukele kangcono ngoba sesijwayelana nomakhelwane. Embuzweni wakho ukuthi siyaphumelela njengoba ngithi utsaqala ngamathole sesiqala ukuthola amathole from iproduction esingathi yethu. So far sile 13 which is the second series. This first series has been about 10 last year. This year we're expecting about 8 amathole. So we'll say i-value yakhuphuka kancane kancane.
Awubona ke besingaxoxa nje ilanga lezi lijone kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye. Sicela uvalelise abalaleli ngamafutshane sibili ngokulima kodwa ungabatshela.
Balaleli sibonge ukuthi sithole ithuba lokuxoxisana nani. Ngicabanga ukuthi eZimbabwe sometimes i-farming iba egazini bese silimithwa maybe i-capacity lama-resources. But lapho khona is still possible wherever you are, it's possible ukuthi wenze i-farming yakho. Because yes, sibone ngathi uma singaphandle sicabanga ukuthi akula nto ongayenza. So ngiyabonga ukulalela kwenu. Hopefully kuzancedisa one or two people siqhubekele phambili ngokulima.
Umnumzana Lancelot Ncube ufuya inkomo kwele South Africa labanye bakhe abadabuka eZimbabwe. Sixoxe laye ekwele South Africa.
Inkokheli yobutho leMelika ikhangelelwe ukuthi izadakazelela usuku lukazibuse embuthanweni oqoqwe ngumongameli Donald Trump obizwa ngokuthi iSalute to America. Umbuthano lo uzakwenzelwa eWashington DC lapho kuzabukiswa khona imibhobho, indizamjina lokunye okusetshenziswa libutho. Kuvame ukuthi kwenziwa umcimbi olabaculi lokunye okutshiyeneyo hathi ibutho elibukisa izikhali. Amalunga edala leCongress akubandla lamaDemocrats athi kawanikwanga amatikiti okuya emcimbini lo njalo kukhangelelwe ukuthi lokhu kuzabiza imali enengi engekho kubhajethi yelizwe. Kodwa-ke uTrump lamalunga ebandla lamaRepublicans bathi kudingwe imali yokwenza umcimbi lo kunhlangothi zikahulumende ezijiyeneyo. Ilizwe leMelika lathola uzibuse ngomnyaka ka-1776. Abantu abaningi bathakazelela usuku lolu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Danny Moyo, ingcwethi kwezombusazwe othi kuyamangalisa okwenziwa nguhulumende kaDonald Trump.
Siyaqalisa ukukubona lokhu lapha eAmerica. Mina seneminyaka eminingi ngihlala lapha angaze ngibone iparade isenziwa into yokuqala. Okumangalisa kakhulu ukuthi sikubona lokhu kwinto evame kakhulu emazweni okule dictatorship khona okufana lapho North Korea labo Iran nakuphi kuphi lapho esazikhona ukuthi babe bezama ukushowa i-show of force ukwenzela ukuthi bakwazi ukucindezela abantu ukuthi abantu bangacomplain or noma ukuthi baphakame against government. So kuyasimangalisa thina kakhulu ukubona i-America isiba le-parade efana naleyo.
Kodwa-ke lapha kukhanya ngazala umongameli ufuna ukuthi azenzele kube ngokwakhe. Wena ngokubona kwakho ubonani uthethe khonokho okwenziwe eNorth Korea, eRussia nakwezinye indawo yini lawole Iran?
I think vele ukuthi ukuthethe lapho ngoba into engavamisanga ukubonakala oyisenzeka eAmerica, in fact akazi yenzeke. So the only way esingakubona ngakhona ukuthi ukuthatha kuwo la amazwe alama questionable human rights, indlela abathutha ngayo singathi ama-citizens ayo ngama-detectorship. So asazi ukuthi yena ukwenzela ukubonisa i-power umazwe angaphandle noma ukwenzela ukubonisa i-power khona la ngaphakathi, ekubeni kuyukuthi into emangalisayo kakhulu njalo futhi esithusa abantu abaningi.
Kodwa-ke nxa sikhangela sibilela ngokutsho kwakhe uthi hayi sitshengisela ukuthi i-America phela siyahlonipha ibutho, yena utsho njalo phela. So-ke kodwa-ke nxa sitsho njalo awuboni ukuthi ungabe le mcijo khonapho?
Hayi, awukho umcijo awubekawo ngoba i-constitution e-America iyakhuluma ukubana i-military, i-army i-operator ngaphandle kwelizwe. That's why even noma kunama-riot la noma kunani awusozibona amasosha e-deployo. So in other words ukuletha amatanka lani lendizel ama-bombers nani ukuthi kushowcase sokufana lokuthi i-military si-operator ngaphakathi kwelizwe, even though well in this case oba kwenzayo is just nje to show. But i-constitution itama i-military yethu amabutho ethu kumele a-operate ngaphandle kwelizwe kuphela.
Umnumzana Dan Moyo yingcwedi kwezombusazwe. Sixoxela eseWashington DC khonapha eMelika. Wezemidlalo, iqembu le-Islanders Football Club selimise umsebenzi umsekeli womgcini sihlalo lonobhala jikelele. UModern Ngwenyalo Israel Moyo betheswa amacala okudelela abasebenza labo. Kabasavunyelwa ukungena ezikhundleni zeqembu leli okomnyaka. Ukudonselana kukaNgwenya uMoyo labanye abakhokhela ibhoso kwavela ngesikhathi kuphikiswana ngokugatsha uNhlanhla Dube, umqondisi weqembu leli. Kolunye udaba lwemidlalo, abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kweleBrithani bathi sebelungiselela ukuncedisa iqembu leZimbabwe Netball Team elizanqikelana lamanye ekumncintiswano weVitality Netball World Cup kweleBrithani kusukela mhlaka-12 kusiya mhlaka-21 Ntulikazi edolobheni leLiverpool. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxele Elvis Mpofu okuManchester Warriors Social Club.
I-netball club yethu ifika mhlaka-5 lapha yehlele eManchester khonapha. So sizaba labanye abazehamba beyihlangabeza eManchester Airport, abanye abavolontileyo ukuthi baba bazaze khona, and then bazabe hlala eLiverpool. So mhlaka-6 on a Saturday bazabe bele yedina gala ehostwe yiLiverpool, abantu abaseLiverpool khonale ukuthi abafuna ukwenzela i-netball club yethu. And then mhlaka-7 July bazabuya ngapha kithi eManchester. This is abayenzela khona thina i-fundraising, ezama ukwenza i-fundraising yabo. So at the moment kwesilakwe okungani lisasizela kukakhesha.
Likhangelele ukuthi lizadinga imali enganani ukuthi libancedise?
Okwemali ngeke sisho kathesi ngoba uyabona it's on voluntary basis, so we can't say much ukuthi siyakwazi ukuthi sikhangelele njengokuthi eManchester thina i-club yethu, i-social club ilokuzama-members angu-79. So we're looking at about over 150 people bazabuya benze fundraising. So asikwazi ukuthi singaba le mali esizayiraise at the moment. So we are looking at quite a bit of cash money ezabuya or whatever. And even in kind, in everything ungani kuzaraise.
Yes, singathi lina ngokubona kwenu libona zana abantu bathabe kanganani ukuthi iZimbabwe netball team iyeza khona.
Abantu bajabule kakhulu, yazi ukuthi kule iZimbabwe izoparticipate entweni nje, so injenge World Cup yazi ngiyazi ukuthi and ngokuqala lokho beliqembu lethu le-netball eZimbabwe liparticipate ku-netball World Cup yangithi. So especially abantu bethu abayindlenzi laba, abanye sebelesikhathi bengazake behambe ekhaya, abanye bahleli lapho isikhathi eside. So kuba kuhle kakhulu, bajabulele ukuthi bezethole isikhathi sokuspenda labantu kanjani berepresenta ilizwe lethu, especially ngomdlalo we-netball ngoba somdlalo lo onjani so popular kakhulu like football. So we have got lots of interest of a lot of people.
Singathi-ke ngokuthakazelela konke elikwenzayo, abantu bayakwazi ukuthi i-netball nxa umuntu ehlohla kumbe senza konke lokhu uyabe senzani?
sithemba lokho abantu bonke nje njengabantu abakhulela ithi eZimbabwe abaningi batsho bakhona nje sasikhula sibukela lathi netball siyakwazi ukuthi kulabo goalkeeper sano no goal scorer defender obani bani siyakwazi ke nje kancana okanye bazafunda khonapho ngoba themba ukuthi abaningi abaza-interact abazothola isikhathi sokuxoga la mantombazana engafika lapha so bazafunda okuningi khonapho kubuya kweqembu le
ye siyabona ukuthi iqembu leZimbabwe Warriors kade likhola ngale-ke kwele Gibhide kodwa lenzanga kuhle ukuthi laba benze kuhle ubona ngani kumele kwenziweni
hayi sithemba thina sizabanika i-support abayidingayo ngendlela lapho sizabuya ngokuningi zethu angithi sizama ukubathuthukisa ukuthi sibanike that confidence ukuthi hayi singamva kwena konke okwenzakale ngale i-sport ezwela ngisho kwenzakele kweZimbabwe bazamile abafana behlulekile kodwa hayi amantombazana ngapha sizawazama ukwanika i-confidence that's why senza ama-fundraising lawa sibatshengisele ukuthi sijabulile kakhulu ngento abayenzayo ukuthi bequalify ukubuya ngaphi kuma-World Cup ukuze bequalify so that's why we're doing all this for them to make them feel comfortable and home ukuthi beze lapho labo bathi behlale befike bezohlala lapha besiyadlala bekwazi ukuthi hayi bengacabangi kakhulu beconcentrate kakhulu ngaphi emidlalweni yabo kuphela abayenzayo
ye so ke akuthumezele abantu beZimbabwe umlayezelo ufuna ukubatshela wona ungabatshela usithini
hayi thina sifuna ukubatshela lapha njengabantu beManchester Warriors and then including our Liverpool co-host as well nje labantu beUK ukuthi sonke sicelani please sibe njani ngemva kweqembu lethu leZimbabwe ngoba bazorepresenta emdlalweni omkhulu kakhulu okhangelelwe ngumhlaba wonke please please siyalicela lonke sibe njani sisupporteni iqembu lethu we know ama Warriors ahlulekile but now we have got another chance iposition abakuyo inhle kakhulu ngoba emhlabeni bangunumber 13 I think eZimbabwe so ngibatshela ukuthi hayi thina njengabantu beManchester labe Liverpool lamakhosi konke leUK yonke siyabe sibhizi sikhona thina in person sinje in person sisupporta ileli qembu lethu leZimbabwe so labo bebe ngemva kweqembu lethu
u-Elvis Mpofu uku-Manchester Warriors Social Club khona ngale-ke eManchester kwelebhilitane ye sicela abantu ukuthi lisithumezele imilayezelo lapho ukuthi sixoxeni sibanenge sibone ukuthi singathini ngakhona ukwenziwa i-Netball Club yeZimbabwe lokunye-ke okuthiyeneyo siloba bakhona manje ecingweni usanokhoza sanokhoza kunjani
sikhona tibone njani
ye uvuka njani lapho khona kodwa
hayi siyavuka ukuqanda nje kuphela ekuseni
ye so ngamafitshane sibili ngoba isikhathi sesiphelile vele wena ubona njani khonokho ukuthi i-Netball Club yeZimbabwe iyadlala ku-World Cup ukuthi nganqoba yini
hayi sisele kuhle kakhulu i-Netball Club ngoba ngiqala nje ukuze kuthiwa ingenele imincintiswano efana nayo naleyo akaze nihlangane lakho
ye so ye kuthiwa-ke ngama i-netball yama-Warriors so ngani kume njalo so-ke bayadlala khona ngale Britani ye
ngithemba ukuthi bona bazakwenza ngcono kulamalokhuzini kulamadoda la siyangifike lapho egibhithe
ye awuboni-ke sanokhoza siyabonga ukuthi ungenile kuhlela ungakhohlwa ukuthi usithumezele ku-WhatsApp umlayezelo wakho siyawusebenzisa kusasa sibonge kakhulu baba
kulungile sithumele imlayezelo qibe siyabonga
siyabonga kakhulu bye-bye
namhlanje kusasiphinde ivuke indoda ngawo namhlanje kusasiphinde ivuke thula mntana thula sana akuthu ngila makhomane
yinzwi saleyophele kajays marabini kodwa singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje abantu bakhonana ngohamboni kwamongameli Emmerson Mnangagwa okwele Rwanda abasekela umongameli kodwa bathi kulungile akwenzayo kuzobuya-ke abadabuka eZimbabwe kwasebhilitane bathi basekela iqembu leZimbabwe Netball Team ekumncintiswano World Cup sikuqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje oluvalisayo ngokipstube